Yebo Gandhi, baningi abantu abangibuza nalo mbuzo. Kulula Gandhi, ngizelwe mina ngizalelwa phakathi kwepolitics, inzalo ukuthi ngiyipolitics. Mina ngingumntaka Joshua Qabuko okanye Nkolonkomo, ngingumntaka Nkomo okuthi ukuthi ngifuna ngingafuni Gandhi, ngizacina ngiphakathi kwepolitics egcekeni, ngizacina mhlawumbe ngikugovernment one way or the other. Ngizacila ngisegovernment ngendlela yokuthi indlu yakwethu ngeyobukhokheli, indlu yakwethu ngeyokubumba isizwe lesi. Yikho-ke angike ngithi ukuthi ngizangena nini kupolitiki, kodwa ngithi ngazalelwa kupolitiki kanti angeke kuvike ngize ngifika ngathi lokhu okuyalo kufunwa ngabantu, njengobana ngitsho nje ukuthi baningi bembuza nalowo mbuzo. Sizabona ngokuya kwesikhathi mhlawumbe kusekokhatshana.
Bakhona abathi ilizwe leZimbabwe alingeke labuswa ngumuntu ovela esigabeni seMandebeleni, bekhangela yona imbali kababa uNkomo, besithi ngumuntu owayeziwa ilizwe lonke, kodwa kwathi sekufika ekuvoteni abantu kukhanya abamvotelanga. Ukubona njani wena khona?
Akusilo qiniso lelo ukuthi umuntu ovela kwesinye isigaba angake afinyelele embusweni weZimbabwe. Lokho kuyimfihlo kaNkulunkulu, ngamafithane kuyimfihlo kaNkulunkulu. Yebo, ye singathi umdala kavotelwanga ngo-1980, njalo akusilo qiniso lelo, siyakwazi okwenzakalayo ngo-1980 kuze kuyefika ngingathi kuze kuyefika ngo-2013 ama-election avele abangahambi ngendlela eqondile, siyakwazi sonke khonokho. Kwavele kwahle konakala ngo-1980, kwathi kuqedwa ukuvotwa amabhokisi okuvotwa athwalwa aya England. Abakwaziyo bathi lawo mabhokisi afika England achishwa, echiselwani kathi kufihlwane. So-ke hhatshi asingeke sifito lokhu singabantwana beZimbabwe sonke, la magquba alinganayo okuba ngo-president. So lo sile minyaka engu-40 kusiya phezulu, sonke esile minyaka engaphezu kwa-40 sibelungele lokuba ngu-president. Njalo asingeke sitsho ukuthi akula munye umuntu ongavele eBay Bridge kumbe akusilo qiniso leli. It's a matter of time, into ziyatshintsha kanti isikhathi yahamba into ziyatshintsha. Abantu baka-1980 intanga zethu, i-generation yethu akuseyiyo le generation entsha. So i-generation le esikhangela izinto ngelihlo elehlukeneyo kulele.
Manje ngokubona kwakho, asithi usungena kwezombusazwe, ubona ungani ungabumba ibandla kumbe likhona ibandla obona ungani lihambelana lezifiso zakho?
Thina umsebenzi wethu kanti imuli yankomo ngokubumba isizwe. Okwama-political parties kubuya emuva, into yokuqala esilayo engumlandi wethu ikubumba isizwe seZimbabwe.
Ngamafitshane uthi ibandla ke ukuthi uyakhe isizwe, kuyabe kumele kube le bandla lezombusazwe, uyabuya kwenza njani khona?
Angakhulumi into zababandla kathesi kanti kuyaxokozela. Into yababandla iyaxokozela, angeke ngikhulume ngababandla kathesi. Ngikhuluma ngomlandu wakonkomo esilawo lapha emhlabeni.